soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 9 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuye emputhini kuye esinkweni kuye kufulawa.
Uhulumende namhla ukhuphule intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku ezine okuthiye uzolo ekhala ngoba kuzabangela ukuqonga amahlayana kwentengo yempahla ezitolo.
Ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya ingamazi ukuthi ubeleke. Ubuhlungu buyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaZamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli zindaba elwela amalungelo oluntu, u-Itai Dzamara wanyamalala. ELeZimbabwe selisayinelane leKenya izivumelwano zokusebenza ndawonye kwezentuthuko kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ezigoqela ezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namuhla ukhuphule intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku eziningi okuthiye iningi likhala ngoba kuzabangela ukuqonga amahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngolwesihlanu ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lukhweze intengo yephetulo ledizili isuka ku-US$1.44 ilitha ngayinye isiya ku-$1.51. Uzulu uthe sakhala inyembezi zingakawomi lokoma lolu gatsha lwavuka namuhla soluyikhuphulile njalo intengo yephetulo yaya ku-$1.67. Idizili yona ikhwele yaya ku-$1.68. Ngamanye amazwi idizili ikhwele nge-$0.17 kwathi ipetulo iyakhuphuka nge-$0.16. Ugatsha lweZERA luthi luthethe lelinyathelo kulandela ukukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele okuyinto ebangelwe yikuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia kanye lezijeziso zenotho esezetheswe iRussia ngamazwe asentshonalanga phezu kwalimpi. Intengo yegasi layo ikhwele izolo isuka ku-$2.03 iKG ngayinye isiya ku-$2.07 ngesizathu esifanayo ngoba ele-Ukraine lele-Russia adlala indima enkulu ekuthengiseleni amazwe omhlaba amafutha ezimota layo igasi. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana eFihlela Ncube uthi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukukhwela kwempadalo yezimota ezithwala uzulu lezinto eziningi ezitolo.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuyemputhini kuye esinkweni kuye kufulawa kuye ekugadeni izimota zokuthutha lakho konke.
Intengo yesinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka ngemva kokuba ele-Ukraine lona elingumaqhuzu kundaba zokulima ingqoloyi lazise namuhla ukuthi selimise ukuyithengisela amazwe omhlaba. Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ngaphandle kwempi ye-Ukraine intengo yezinto izaphehlwa njalo yikuwa kwedola leZimbabwe okuvele kukhona.
Akubalekeki ukuthi into zingakhweli, zonke izinto zizakhwela. Kungananzeli ukuthi kukathesi inyanga ebuyayo nale athinga ngamavikazana. Into vele bezizakhwela kungenxa yepressure yokubana uhulumende u-award ama-Civil Servant salary increment. Increment Massive 70 naturally we economy to inflationary pressure ngoba ebanika spending power which goods and services must chase.
Lanxa uhulumende esithi umthelela wempi ye-Ukraine yiwo obangele ukuthi akhuphule intengo yamafutha legasi, abanye bathi uhulumende usecatsha ngomunwe ngoba evele ezehlulekela. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi akunjalo.
Zipolitics zodwa lezo bayakwazi labo ukuthi into abayikhulumayo ayisilo qiniso, ngoba iqiniso lona yile ukuthi ukukhwela kwedizel lokho kubangelwe impi ekhona kwele Russia labo Ukraine.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo uxwayise abamabhizimusi ukuthi labo bengagijimeli ukukhuphula intengo becatha ngodaba lwamafutha.
Silamabhizimisi esingathi abalama business ethics, ngabantu abagemblayo, ngabantu abaspekuletayo, kumbe kwesaba ukuluza asikwazi. Kodwa ke ubusiness person esilayo eZimbabwe kayisiye ke ubusiness person owazakalayo otholakala kumanye amazwe.
Umthelela wempi ye-Ukraine usuzwakala emhlabeni wonke jikelele ezikhwameni zabathengi, ngisho laseMelika lapho intengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezitshiyeneyo ezitolo esihlala ikhuphuka njalo nje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli zindaba ilwela amalungelo oluntu uyitayi Tamara wanyamalala. Imuli yakhe yabangani lalabo asebenza labo baveza ukudana okukhulu besithi basaselethemba lokuba uzabonakala isaphila. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTamara wayekhokela inhlanganiso eyayikhuthaza ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ehle esihlalweni e-Occupy Africa Unity Square ekhuluma ngalolu daba isiphathamandla se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Mafa uthe uhulumende kumele aveze lapho akhona uTamara.
Ubuhlungu ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya lingamazi ukuthi ulelephi. Kubuhlungu kuyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaZamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Intatheli zindaba uNkosana Dlamini ukhuthaza uZulu ukuba ancedise imuli yakoZamara ngokuyipha usizo lwemali lenduduzo ngesikhathi lethithekile ukuba wayangathi uZamara.
Ngimuyita iZamara wayengaso ntatheli nje kumbe umuntu engathi sasisebenza sonke. Wayengumngane oseduze kimi ngoba sasihlangana kaningi izinsuku sixoxa sijabula kunjeyana. Wayeyimember e-Cool Club. I-Cool Club yiclub yama-journalist eHarare. So sasihlangana kakhulu e-Cool Club sixoxa indaba ezijiyineyo ezimayelana lezombusazwe njalo njalo. Njalo kwawulijahe lalihlakaniphile kakhulu ngoba lalisilolwazi olukhulu.
UmkaZamara uNkosikazi Shefra Zamara uthi lokho bekhuleka ukuthi atholakale ephila.
Ndinetwa made Zamara ndirimuzana waita Zamara uya captured for 9 March 2015. Zvino zvinorwadza zvikuru kuti nazvono zvasvitsa 7 years tisati taziva kuti varipi uye chii chakaitika. tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanya kutarisa vana. Tinonzwa moyo wangu kurwadza kuti chokwadi vana vangu vakutokura vasiri kuziva kuti baba varipi, vachadzoka here.
Kuinte busungu kuba sekuiminyaka esikhombisa singazi ukuba ungapi njalo kuyini okwenzakalayo. Ngingakhangela abantwana ngiyadana ukuba ubaba wabo.
Omunye wasebenza loDzamara, umnumzana Charles Nyoni, uthi uhulumende kumele ancede ekudingeni uDzamara.
Okokathi esisihloke sisithi usaphila simelele ukuthi abuye. Omunye wethu esasisebenza naye ucaptain wethu owayesikhokhela endabeni zokuvikela amalungelo kaZulu ucaptain Itai.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokeli ongummeli wedayile ephalamende.
Indaba ka-Itai Dzamara ilokho esizwisa ubuhlungu khonokho ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthathwa phambi kwabantu libalele athunjwe anyamalale iminyaka yonke leyi achiye umkakhe nabantwana, yinto ezisa ubuhlungu kakhulu. Siyakwazi ukuthini icala lakhe uDzamara kwakuyukuthi nowayesithi amaZimbabwe asekhathele ngombuso kababa uMgabe. Ngakho ke kuyakhanya kuobala ukuthini abantu abamthumbayo lapho babesebenzela iZANU-PF.
uDzamara wanyamalala emzini we-DN7 eHarare ngemva kokuthunjwa ngamadoda amabili angaziwayo amfaka emoteni eqeda ukugetlwa ikhanda. Kuze kube lanamhla kakazange abonakale. Imizamo yokumdinga mnyaka yonke le isiyehlule lanxa inhlanganiso ezivela amalungelo oluntu zibakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court owanquma ukuba adinge ngokuphangisa, kodwa uhulumende katsho lutho ngaye. Imizamo yokuthola icele likahulumende yehlule ngoba ucingo lukamnumzana Nick Mangwana belungangeni ukuthi lo mphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa beludoja ngumuntu otshele iStudio 7 ukuba ukomunye umhlangano. Kodwa ikhuluma ngozibandlela emhlanganweni wamazwe omhlaba okhangela ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu o-Universal Periodic Review, umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe uhulumende wakhe ukhathazekile ngokunyamalala kwaDzamara njalo wenza konke okusemandleni akhe ukudingisisa ukuba ungaphi. Wathi njalo uhulumende uyagcwalisa isithembiso sakhe kusincumo somthethwandaba waphezulu e-High Court sokubikela imuli yakhe emsebenzini wokudingisisa lokhu kodwa okulandulwa ngabemuli kanye labagqwetha kaDzamara. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe selisayinelanele leKenya izivumelwano ezigoqela ezokusebenza ndawonye ukuthuthukisa umnotho wamazwe omabili, ezomvikela, ezokuvakatshelana, ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa impilo yabasakhulayo labesifazana. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa eNairobi, umongameli Uhuru Kenyatta weKenya uthe izivumelwano lezi ziqinisa ubuhlobo belizwe lakhe leZimbabwe obusukela ilizwe lakhe lingakatholi uzibuse. Uthe kulabantu beZimbabwe yabo umhlobo weSiyoneni abahlala eKenya ngeminyaka yabo 1960s asebalungiselwa incwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano ofanayo ukuthi bakhulume ngodaba lwamalwecatsha akuzwekazi le-Afrika kanye lokuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-PF, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe ziqakatheke kanganani izivumelwano lezi kanye lobudlelwano leKenya.
Well, akulanto enhle njengokudlelana kuhle omakhelwane amazwe angabe eseduzane lathi khonapha. Kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesingisi i-trade okumele yenzakale ukuthi bona umkhonomi ube umkhonomi ophilayo. So ngawubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lobudlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekugcineni kohambo le. Hayi, nxa sidlelana labantu kusho ukuthi kona konke esingabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simanufacture izinto lapha ziswele imakethi, kodwa ngenxa yokuthi kona zake kulo budlelwano phandle ngale sesingazimaketha phandle sikhulise umkhonomi khona kubana futhi kukhulisa amankampani anjalo nxa ekhula azenza ubana abantu abaningi bethole imisebenzi beqhathwe ngoba kathe siyakwazi ubana into enkulu kakhulu lapha kwelakithi yukuthi imisebenzi milutshwane ngenxa yamankampani amaningi avala.
Ezinye zezivumelwano inhlangano ngezokuthi bathuthukise impilo yabesifazana njalo bebona ukuthi abatsha bathola imisebenzi. Singathi izingatsha eziqakatheke kakhulu yini lezi ezabatsha labesifazana?
Izolo bekulilanga elikhulu, ilanga lokunanzelela njalo ukuqakathekisa abantu besifazana, omama, osisi bethu, abantwana bethu lokunjalo nje. Siyabona umhlaba lo ngabe owesifazana kakho ngabe lo mhlaba ungokunye. Ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile unzima ahamba kiwo emendelo nalwana, umkhangele nxa engumntwana unzima ahamba kiwo ebuntwaneni kwapana, sekuthola amalungelo afana lawalo ongumfana. Ukhangele noma nje lapho sibili sithi kona usethole umendo sibili, uyathatha indlu ayithi nje ibe indlulana kube ngumuzi, ubone sokugudumala, athathe ukuzithwala, umbone indoda inkalakati ngangame opresident bonke laba ubabona benjana baphuma kumama. So uqakathekile kakhulu umuntu wesifazana. Ngakho-ke nxa bekubambile khonokho upresident walapha kwelakithi nopresident uKenyatta weKenya, yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe kuhanjwe ngayo. Lo ntanga laye siyakwazi ukubana nguye phela othatha over nxa thina sisuka sishiya lo mhlaba. Laye kumele anakekelwe, kuhle ubana kuhlonziswe ubana bona bathole imisebenzi, babe nempilo enhle eprogressive ezenza ukuthi ubana ubutsha babo ungabe yibutsha osebuchaphaziwe. Ngoba siyabona kakhulu kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe, so there are a lot of abuse ezidakamiswa, ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi, abala kokwenza. So iingqondo zabo zii-idol, zipho kuhlala nje zigcina sebesenza konke lokhu okungayisikho, usebedawa izinto ezidengile ney ezithiyeneyo ngoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabontanga ngenxa yezidakamisa lezi asebezithola all over.
Lo umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla lezanu PF esixoxe laye ekobulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Intengo yamafutha ezimota iqonge okwethusayo emazweni womhlaba ngolwesibili ngemva kokuba umongameli Joe Biden welemelika ethule umlayo wokuthi ilizwe lakhe selimise ukuthenga amafutha ezimota akwele Russia. Intengo ihle yaqonga isidlula amadola amane kugaloni ngalinye, okuyintengo eyagcina ukukhuphuka ngale indlela kwele Melika ngomnyaka ka-2008. Elemelikwa libiwa liyalile ukusekela umqondo welunga le-NATO ele-Poland ukuthi indizamthinyana zebutho ezalungiswa kwele-Russia ezama-MiG-29 fighter jets zisiwe enkambeni ese-German ukuze ziyencedisa ibutho lwemoyeni lakwele-Ukraine ele-Air Force ukuzivikela ekuhlaselweni walo ngele-Russia. Amazwe omhlaba ugoqela elemelika athi ele-Russia lalingakhangelelanga ukuthi ele Ukraine lingalwisa ukuzivikela ekuhlaselweni yilo ngendlela eyikho khona okwamanje. Isiphathamandla sikahulumende welemelika sitshele ikomiti yedale lephalamende ele-Congress ukubana ele Russia likhanya lethuswe ngamandla ele Ukraine, lona elalikhangelele ukuhlasela lihle liqedelane lakho ngosuku olulodwa kumbe ezimbili.
Abadabuka eZimbabwe abaningi bekuhlelo lweZimbabwe Special Permits bathi abasoze benelise ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni ngenxa yokuthi kabangeni kunhlelo zonke zamavisa ahlelwe luhlangothi lukahulumende olubona ngezethekeli lendaba zekhaya. Abaxoxele Studio 7 namhla bekwele South Africa bathi okufunwa nguhulumende wakwele South Africa okunjengokuba le ncwadi eziveza ukuba bakhaliphile emsebenzini eqakathekileyo ngabalakho, ngakho ke balakho ukubiselwa eZimbabwe nguhulumende kungedlula umhlaka 31 kampalakazi lonyaka. Iningi labo ngabasebenza emavinkilini, ezitolo ezithengisa impahla, emakitchen, leminye imisebenzi engenziwa ngabadabuka kwele South Africa. Abaphansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 272,000. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGives Dube Studio 7 uxoxe nomnumzana Bongani Mkhwananzi wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Vele mthetho wabo babengaqualify to begin with. That's why there was a special dispensation. Now you find ukuthi umuntu in terms of ama requirements akuma mainstream permits lendlela okumele ngabe uwathola ngakhona kuba near impossible. So bazama ukuthola indlela zokuthi bengenelisa kanjani ukuthi benele kulo kule imigomo efunekayo. And kuba nzima, kunzima kakhulu abantu balithi ngoba the formal mainstream permits bebengenelisi vele, yikho babephiwe special dispensation okokuqala.
Nxa ukukhuluma ngakhona ukuthi bebengenelisi, singathi ukhuluma ngani? Kungajula kancane.
Umuntu ake sifake umzekeliso womuntu mhlawumbe osebenza imisebenzi yabasemakitchen, and iningi labo labo bantu akusibo bantu oyabe eqhashwe ngumuntu oyedwa. Automatically lowo muntu incwadi yokubhalelwa nje ukuthi usebenza kwasibani isivele isistaka ngoba usebenza ngapi, uthola ukuthi usebenza abantu abane ngeviki oyiwani maybe ngama 250 wona lawo. Then wena ufuna ukubhalela incwadi yokuthi uyasebenza. Omunye uthola ukuthi wangena ekampanini, nginaye ubaba okawangifonela emalangeni lapho uthi uyi-electrician, yena wangena ekampanini liyane Thanyela umqhathi wambona ukuthi hayi umuntu lowo ngathi ngumuntu olesimilo esihle, waqala ukuthi maye siyabe siyayenza ama-installation lapho behambe laye futhi waqala ukufundela leyo electricity, waqala ukugcina sengcono kulabanye nge-electricity lokhu efunda khonapho ule 11 years nelokhu esebenza lapha. Manje sokufuneka i-qualification yokuthi yini qualifier, under what qualification, akala qualification ukuthi wena why ukuqhathwe wena kungaqhathwa ngusibani bani. Kunzima ukuthi kujustifye ke illegally, but nge-motivational letter usengamhlawumbe bokujustify ukuthi hayi lo muntu uzamthatha get in-house training, kodwa by formal training akalayo leyo formal training. So yizo ezinye izinto abantu abahlangana lazo zone ezikuthola ukuthi hey, kudala ngisebenza lapha kodwa angiqualify in terms of the mainstream requirements. So ama-requirements yiwo ayenza abantu ba-delay, hayi ukuthi bona abantu bafuna uku-delay.
Ye, ngosikangile vele ufunakalani ukuthi umuntu nxa se apply kutsha khonapho kumele kube umuntu onjani angene kwi-visa yangkhona?
Ama-visa akhona ahlukahlukene, kule general work permit, kune critical skills visa, I mean ngiwabiza ngama-visa, kule general work visa, kule critical skills visa, mhlawumbe abanye sebengacabanga ukungena kuma-spousal visa, abanye bacabange ukungena kuma-business visa. So ake ngiqale ngifake umzekeliso womuntu odrayiva i-Uber. Umuntu odrayiva i-Uber akaqhashwanga kodwa uyasisebenza ule business. Kodwa i-business lelo kunzima ukuthi umquantify ukuthi aye ku-business visa kumbaye ku-general work visa. Engaya ku-general work visa kuzofuneka abhalelwe ngumqhatshi incwadi yokuthi uqhatshiwe. Umqhatshi kala yena ngokwemfanelo ngoba i-Uber kahle kahle somqhatsho i-partner. Then engafuna ukungena ku-business visa kuyaqala vele ukuthi hayi ndoda, sicela i-5 million yokubona ukuthi wena vele uzoinvesta lapha e-South Africa, ubuye njani imali yakho le ubuye la. Hayi vele mina angangenanga lapha ekhaya ngibuyele i-business, i-business ngiliforme sengikhona lapho. Baningi abantu abanjalo, abanye abafoma uthole ukuthi umuntu vele ube ngiplumber, waziqalela ukuplumber usele business, even i-registered ku-CIPC, but in terms of business permit requirements akuvumi. Kodwa yena usele runner le business, usele sikhathi elirunner and uyenelisa ukuqhatsha, mhlawumbe kaqhatshanga abantu permanent kodwa uyabanika amatoho, uthole ukuthi uyadobha ababili abathathu kokuyi-piece job anakho. Uyaqhubeka ngempilo katshontshi lo muntu and is self-sustainable and is living a very decent life. Kodwa in terms of the legal requirements akenelisi. Omunye ufuna ukungena ku-spousal, yena ubezihlalela le ntombi nje kathathanga mhlawumbe even customarily or in any way. Kodwa
manje ukuthi angene kusipawusale kumele phela ngabe waqala wangena mhlambe nge permit ethize wangena ku process yokuthatha umuntu oyisizalwane sala kuhlwahlwene critical skills visa nginaye umnumzana mpela ongumhlonipheki mpela engimaziyo mina ofune ukuyilungisa i-critical skills kodwa mase siya kuma bodies ukuthi kulungiswe like kuyabe kufuneka ukuthi ube registered with the professional board siyafika laphana i-process yakho into engathatha almost a year.
Lowo umnumzana Bongani Mkhwananzi wokunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo lidonsa nzima iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders kulezi nsuku njengoba labasakhulayo abeBosso 90 labo bethwele amagabha avuzayo esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leBosso 90 lihlezi endaweni yesine nxa usuke emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngemva kokudlala imidlalo eyithoba mnembili. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBosso 90 usiza abantu Khoza uthi lesi simo sesibalalisa begqoke izicathulo.
Sikhathazeke kakhulu ngokunqotshwa mihla ngemihla. Ekuqaleni besithi kungcono ngoba besisiba nguchikilobhanqa sithola umklomelo owodwa. Kodwa kathesi sesilahlekelwe yimiklomelo yonke yomithathu. Yebo kambe thina owethu umsebenzi ngokukhulisa abafana kodwa lempumela layo iqakathekile. Yikho kuzamele sithole indlela yokuba sibakhulise abafana kodwa ngasikhathi sinye sithole impumela enhle.
Phezu kwengalani yesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uhlezi iqembu leWange lona elemiklomelo engamashumi amabili njalo elitshiya eli-Arnel elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emine. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leWange uBongani Mafuthi yena umango usemude kumkhankaso wokudinga iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Eqinisweni akukakhanyi ngoba sonke emathimini lapha sisazama ukuthi sikhulise i-fitness yama-players wonke. Amathimu sengathi sefit kathesi sokunzima. Wonke umuntu oku-Division 1 ithuba lokuthi aphumelele ekugcineni lokho livulekile. Ngiyeke sathi ukuthi ubani senjani. So thina njengeWange sokumele ukuthi sizilungiselele. Kuvikile ebulayo sidlala le. Ratananga i-team ekhotshwa ngamadoda alolwazi lokudlala lokukhotsha. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi siyethola impumela esikukhalelayo ukuthi bangasidli eziningi thina sithole okungama-points okuthatha.
Kumidlalo yeviki lethuba nomunye ezakuba khona ngempela viki ezayo iqembu leWange lizavakatshela eliRatananga. Lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo. Lo mdlalo uzakuba enkundleni eluVVP Arena ngehola lethumi lambili yemini. Ikanti emini kuzakuba lo mdlalo phakathi kweqembu leBosso 90 kanye lele Indonsakusa enkundleni efanayo. Umqeqeshi weqembu leIndosakusa uXolani Gundlandle uthi bakhangelele ukwala belokhu bedobha imiklomelo ngokuqhubeka kwemidlalo.
Sikhangele umdlalo ngamunye ngamunye njalo senze okusemandleni ethu ukuba sithole impumela enhle. Khathesi sesikhangele umdlalo wethu leBosso 90 njalo lakho sikhangele impumela enhle.
Eminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalwe ngempela viki ezayo imi kanje. Ngomgqibelo iqembu leArnel Movers lizadlala leZPC Wange enkundleni eluveve ngehola lethumi lambili. Kuthi ngehola lesithathu emini iqembu lesiwu lizadlala leTalent Vision. Iqembu leMossi Rovers lizadlala leMakhandeni Pirates enkundleni eChinotimba eVictoria Falls. Kuthi iqembu leCars Mine lizemukela eleQuality Foods naseTech Mine. Kanti iqembu leMainline lizadlala leIndlovu yanyathela ngasePlumtree. Ngesonto iqembu leZimbabwe Saints lizadibana leleAjax Hotspur naseLuVVP Arena ngehola lethumi lambili. Kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leMountain Climbers lizadlala leleBinga Pirates enkundleni efanayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngusihlandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.